eBritane yonke bengihlangana lezi yezinkulungwane ezinkulungwane zabomama. Yebona ye babefuna ukwazi ukuthi ekhaya kuminjani, so hhayi ngabachasisela ukuthi kuminjani. Njalo ngithole le thuba yokuthi ngiyefika ephalamende yabo ngikhuluma nabameli bephalamende, ngafika ngachasisa okwenzakala ekhaya. Njalo kwakhanya kumele senze umkhankaso ukuthi kakuyekele ukuthi omama babanje ubudlwangudlwangu esithi yirephu ngesikhiwa. So ngomunye womkhankaso njalo abazawugidimisa ukuthi ohulumende nanxa amapholisa echaya abantu namasosha echaya abantu akumelanga ukuthi babe lilungelo lokusebenzisa ukudlwangula omama kube yindlela yokuthi bagcine besesaba ukuthi bangene umsebenzi wombangazwe kumbe amahofisi amakhulu ukuthi bamele amalungelo abanye omama besesaba ukuthi bazadlwangula.
Kube le thuba yini lokuhlangana lezizalwane zeZimbabwe kumbe abebandla lakho?
Ngibe le thuba lokuhlangana nabo abalihlekanyana nje. Saxoxisana silungiselela i-Congress yethu, njengoba sonke siyazi ukuthi ngenyanga ezilandelayo zalethu sine-Congress. So bebengazisa ukuthi sebengaphi, sebenzeni, njalo kuyini okungazange kuyabaphica. Hayi saxoxisana nje sakulungilungisa. So bayalungiselela nje ukuthi siye ku-Congress. Hayi kuningi kakhulu abafuna ukwenze na abasekhaya, ngoba isisekelo sethu sebandla ithi bona izalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ezingamalungu ebandla lethu kumele ukuthi zanelise ukuthi ziphathise lapha okwephula khona ilungelo loluntu, bakhankase kuhulumende amazwe lapha baphuma khona, njalo bazame ukuthi badingele ibandla imali ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi sisebenze njengebandla.